Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 25 Nhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ele China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCovid-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000.
Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plani emgceke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakoBulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo amanzi olugwayi Shangani pipeline kanye lolwe Epping Forest. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe nabaseSouth Africa abangamaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCovid-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Lokhu kwaziswe ngumeli wele China eZimbabwe izolo. Amajekiseni alungiswe inkampani yaseChina iSinopharm aphiwe iZimbabwe kuqala afike eHarare kunsukwana ezedluleyo njalo yiwo asetshenziswayo kathesi ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezigoqela ezempilakahle. Isipho esitsha lesi sitsho ukuthi eleChina seliphe eleZimbabwe amajekiseni afika phose ingxenye yesigidi 400,000. Isikhulumeli zikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wazise izolo ukuthi uhulumende uzathenga amajekiseni adlula kancane isigidi 1.2 million avela kweleChina. Kodwa abantu balokuthandabuza ngejekiseni laseChina leli besola ukuthi lilawo na amandla okuvimba imkhakha yonke yecoronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 oxoxele siphathamandla seZimbabwe Christian Alliance yona iphathisa izibhedlela ezijeneyo ngempahla yokusebenzisa ekulwisaneni legciwane lecoronavirus umfundisi uSenisivanda.
Kuyabongeka ukuba iChina isinike inye donation 200,000 injection. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plani emgceke ukuthi uyothola ngapi injection eziningi. Ngoba siyananzelela ukuthi inani okumele lihlatshwe lapha eZimbabwe liyafika kubo 10 million ukwenzela ukuthi lumkhuhlane weCovid ungabi lamandla esizweni sethu. Kuyadingakala lokho abathi ngesilungu i-herd immunity ukuthi kuhlatshwe inani elithize ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwanisi ukuba lamandla lokubhodela izweni njalo. Ngakho ke lokho esikhuluma ngakho kusesencane kulutshwana kakhulu. Kuyadingakala ukuthi uhulumende kukhanye ukuthi kanti lenye 8 million ezadingakala iyatholakala nga. Sizwile ama-medical aids akhanya lawo edinga emaceleni kodwa ekugcineni umlando lo kuhulumende. Ukuthi uhulumende kulokuthi abemelele ukuphiwa ama-donation lawo esiChina. Yena vele imali yakhe ingaphi njalo uzathenga nini okukhanyayo ngoba ngepopulation elenani labantu abaseZimbabwe kuyadingakala ukuthi ngabe umpengxa esikhuma kubo 5 million or 6 million ama-vaccine. Kodwa khathesi sizwa bekhuluma inamba ezingani zehlile ezingani ziphansi.
Ijekiseni yakwele China le abantu abanengi ungani bayayidondela. Kuyini likubonayo njengenhlanganiso nxa libhoda lapho okuhlatshwa khona abantu?
Awudubula ukhona ukuthi abantu abaningi nxa bekhangela izinto ezivele eChina bazesaba ukuthi into yabingaqinanga into engeke yakusakhatshana. Ikanti mbona kwama-vaccine kuyabe kwehlukile. Kodwa ke into edingakalayo ukuthi ngabe kuba lomkhankaso wokunika abantu ulwazi. Nxa sikhangele kulabo abahlatshwayo kathesi kuyadingakala njalo lokuthi amadokotela lodumaziwayo kobulawayo kumbe kweHarare aphume ehlatshwa. Ngoba into eqakathekile abantu bafuna ukubona abantu abakwaziyo ngezinto zempilakahle ukuthi bavuma yini ukuthi abantu bahlatshwe ngale injection yesiChina. Kanjalo ke siyananzelela ukuthi abaningi labo abahlatshiweyo abanye bakhona ngabantu ade bekhanya besesaba kodwa njengoba nje besebenza ezibhedlela kwezinye indawo akulalokuthi ade bengalwenza besebemele bathathekele injection. Ngakho ke mbonani mina kuyadingakala ukuthi indaba leyo lwazi iqakathekile leyo kuphakanyiswa amabizo abantu asebehlabile abaziwayo ukwenzela ukuthi abantu abaningi bebe lesibindi nxa bengabona ukuthi awudokotela uzibani uhlabile kutho ukuthi umuntu uyasale selesibindi.
Umfundisi uSenis Vanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,872 asebehlatshwe ijekiseni lokuvikela ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abayi-9,008 ababulewe yi-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Kuthi abangama-50 babanjwa leli gciwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi olwegwayi Shangani pipeline kanye lolwe Epping Forest. Uhlelo lwegwayi Shangani ngolokuphelisa impompi eya edamu lemthabezi ixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Uhulumende wathembisa ngomnyaka odluleyo ukuthi uzancedisa kunhlelo zamanzi amadamu emthabezi insiza inyankuni kanye leKami Aquifer Epping Forest leRochester. Uhlelo lwezambezi Water Project yilo olubikwa lungaqeda uhlupho lwamanzi ezigabeni zeMathebeleland. Isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North umnumzana Believe Gawule utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzanceda idolobho lakobulawayo ngamanzi.
Uyakwazi ukuthi eMathebeleland region abantu bahlala bekhala ukuthi uhulumende uyabayekelela izinto kala konke esukwene zadlulayo kwakuthi i-development ingancane. So ama-project anjengalayo kwayishangane i-project leyo iqakathekile kakhulu kuregin yethu emathebelele iyakhulu endaweni yamanzi anjengoba amanzi yasihluphela kule dolobheni lakobulawayo emsukulweni nalokho nakho emandebeleni emamanzi vele ayasihlezi ukuhlupha. Ngawe yindlela yokugcwalisa isihlelo emaregini ngokuthi ama-project la alethe intuthuko esigabeni kubuye la manzi amanzi aeneleni kwakule manzi kuyekelele sikhathi ukuthi akuye-water nation nani zenzekazenzeko. So ngolu hlelo lukamongameli luqakathekile kakhulu sandekile yalwamukela yalabantu bani kuqakatheka kwalo njalo alimatani yayokusenzakala kunye emashikaleni ngapha usenzakala emadebeleni ngamaprojekti amakhulu anjengala yikho okuqakathekileyo kunokuthi ukwenza la.
Kambe kathesi ungaba lesiqiniseko bani sokuthi luzayenziwa luze luyephela?
Sandekile uhulumende lokho uhulumende kamandako ngiyakuthembisa njalo ngiyakutela khande kuthi kusukela kathesi lulandelele uhlelo lwamaprojekti enala uzabona egcwaliswa amaprojekti enala ephutsha anjengbona kathesi amaprojekti anjengokuthi akhona lama osuka ezipayipi osuyenziwa amabanga amakhulu maprojekti akhulayo amaprojekti ahambayo nala into leyozime khonapho sande kuzaligcwaliswa indena ubone siya phambili ukuthi imihlelo zakhona
singathi injongo ngeyokuthuthukisa kumbe ngokwenziwa nxa ukhetho soluseduzane.
Hayi, uhulumende vele lomlando uhulumende umele inhlelo zemidevelopment ezikhona ezibhaleni azenzele i-election ithandekilasho campaign i-election ingale kwakhona but kathesi izinto lezana ithandekile kukhumbula ama-project class azange enziwe ixwayisha ngalashonto esungulwe kathesi lesikhathi esunguliwe njalo ukugqitelezwa kwayo yikuthi uhulumende vele lomlandi ukuthi aprovide ayenze izinto zibe khona amanzi ebe khona ebantwini uhlelo lwamanzi vele lokuqakatheke kakhulu amanzi sithandekile kumileli nako konke kuphila nje vele ukuthi imanzi vele sithandekile ihlelo ziqakathekile kakhulu azimali lokukhetho
ubona luqakatheke kanganani lolu hlelo
uhlelo lolu olwegwayishwa ngani kunye lezama ezioda project masikhangela lezonenyamanzi zovole kumithi amanzi ngapha kuyakobulawayo yihlelo sithandekile oluqakathekileyo kakhulu ubhekethela kanye khona ematebulen region ekhangela ezokulima kuhangele kukhulisa ezomnotho ngokulima amanzi lana aqakathekile kakhulu kibo konke sikhangela lokulima khonokhu sithandekile ukuthi silakuzadaleka ngedati green belt manzi nxa ekhona phakathi kwesihlaba lokuthi amadolobho ethu nala khona ngapha emsukulweni emadebeleleni azathola amanzi amanzi vele sithandekile amadolobho akumelanga kule sikhathi ukuthi amanzi sesifilela amanzi sokuthi beseresho kureshelwa amanzi ngoba ezempilakahle zingaphambaniseka kumele amanzi ahlale khona empilweni zabantu ekuphileni kwabantu akonke okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe ngamanzi ukuze isigabathethu sithuthuke kunokala iprojekti lamaprojekti analayo athandekile azothuthukisa isigaba semadebeleleni region aqakathekile kakhulu ngaleyo hlelo
lo ngumnumzana Believe Gawu lesiphetha amandla sebandla lezanu PF eMathupelaland North kubexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 esecholocho. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa. Ababuleweyo laba babikwa bedujulwe eBeria laseHillbro. Kodwa abanye bathi ukubulawa kwabantu laba akwenzakali mahlayana ngoba kukhanya kulempi yabonogada hathi uZulu Mathupha. Sixoxe lentatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa umxolisi Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuthi bayabulawa amahlayana beZimbabwe khona le kwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe labase South Africa abangamaZulu. Into eyenzakalayo ukuthi emavikini amabili adluleyo kulabafana baseZimbabwe kumbe ngithi abacatshangelwa ukuba ngabaseZimbabwe abasuka baya kwenye indawo eHillbro kukhanya babesiyabamba inkunzi bafika babulala umuntu obelinde lapho oyedwa ongumZulu. Kwakusukusithi ke abafowabo balondoda basebelandelela umkhondo wabafana laba baseZimbabwe kukhanya babulele abanye babo. Kukanti kuviki elilodwa eledluleyo abafana okucatshangela ukuthi ngabaseZimbabwe labo bahamba baya eHillbro bafika badubula phakathi kwamaZulu abelinde lapho babulala oyedwa kwalimazeka oyedwa. Kungakho le yimpi esiphakathi kwalabo abalinda ezitolo kuthiwa ngama-undercover abaseZimbabwe labase-South Africa abangamaZulu.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza behlaselwa ngabe-South Africa lunjani lezi nsuku?
Kulezi insuku udaba lokuhlaselwa kwabantu bokuza behlaselwa ngabalapha eSouth Africa kungani kumile kakhulu ngoba wonke umuntu ubhekane lomkhuhlane weCovid. Kukhanya ngani akekho olesikhathi sokutshona ekhangela ukuthi ubani wakuphi ungaphi. Lanxa nje eKZN abekhonto wesizwe begqugquzela ukuthi uhulumende akeze imizamo ethile ngabantu bokuza ngoba bathi bona sebelahlekelwa imisebenzi kukanti lama ukuganga kuyanda kodwa ukuhlaselwa kwabantu khona hayi bekungakathi kube khona ngalesi sikhathi.
Umxolisi Ncube intathele izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Kulandela ulandula imbiko eqhulwe enkundleni yobulembo beinternet ezimlife.com eyokuthi wayejola labafazi babanikazi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi uzakuya emthethwani ndaba ngoba wahlambazwa liphepha ndaba leli. Kodwa umhleli walinkundla umnumzana Mduduzi Mathuthu utshele iStudio 7 ukuthi baza kuba bemlindile uMohati engaya emthethwani ndaba. UMohati ulandule ukuthi nguye owayekhuluma labesifazane abane kungxoxo egciniweyo eyethulwa yizimlife.com esithi kwasetshenziswa ubuciko bemitshina lezinsuku ukulingisela ilizwi lakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 emaphandleni esigaba seMathebeleland South luhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lithi kulotshekesha oyedwa obhubhileyo emgodini weVambeza Sea Mine eGogwe ngemva kokuba umgodi lo kade besemba khona igolide uhobokele. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyavingelela kustudio 7 egama lenkosi. Ngibulisa lonke bantu bakustudio 7, ngithi hayi umsebenzi wenu le uphethe uyawenza kahle. Mina bengicela ukuthi-ke ngibonise enye into ekhona nje eyithupho lapha ekhaya. IZimbabwe ukulunga kwayo kuzoba nzima kakhulu as long nje kunabantu abafana nalabo Chuma abakuzano. AmaNdebele bagcwele lapha kuzano, angazi ukuthi bayabafunani khona ngale. Yibo abancindezelayo futhi abahamba phambili nangodlamelo lolo lukhona ngokuthi kungalungi lutho eZimbabwe. Yibo abakwenzayo khona khona banamaNdebele abuzana. Angazi ukuthi impela into esizayithini naleyo. Umuntu uma ezochiya usiko lwakhe ayibhubhisa umhlobo wakhe, abhubhise amaNdebele ngoba esesesishoneni kulandwa yona imali nje, i-corruption ekhona phana. Ibuhlungu lento kakhulu kabenzakalayo. Ungakhala mpela inyembezi ma ubheka uze umuntu ekhuluma umuzi ukuthi lo muntu ngumNdebele, but into ayekhuluma so izilusizi kakhulu ngabantu bakubo. Into lebuhlungu kakhulu. Bese ngithi-ke kulaba abasuka besiya ekhaya besazi bengahambe ngena ngaphandle bengangeni straight board, ibuhlungu kakhulu lento lusisi. Umuntu uzothi ubalekela indlala eGoli koro Botswana uye ekhaya, ngcono ngiyofela ekhaya. Uhamba nomkhuhlane futhi usiye ekhaya emaphandleni ongasoze ufike uhlolwe khona, but ma ungahlala khona lapho akula ndlala ekhona. Abantu bazothi kunendlala engazibangazi ukuthi umuntu abaleke, abantu bayaphila khona la. Lapho khona khona ma sekunomkhuhlane onje, hlala khona lapho uhlale khona, uphele lo mkhuhlane uhambe uye ekhaya ma uzimisele uye ekhaya. Ibuhlungu kakhulu lento eyenziwa ngabantu. Emakhaya kunazibhedlela, sebethatha nje umkhuhlane lo besiyawunika abazali khona lekhaya, izingane zisekhaya ezihleliwe le, abantu abangalangqondo, abantu abadala abafohlayo. Kanti ungakwarantayina khona lapha eBed Bridge uhlale-ke right, ube kwazi ukuthi no uchekiwe usu-right udlule ekhaya, than ukuthi ungene phandle ubaleke or ubaleke khona lapho usukukwarantayina ubaleke uyefika emakhaya. Kanti unakho lokuya subulala isizwe sonke. Le nto ibuhlungu kakhulu eyenziwa abantu ababuya phandle. Ngiyabonga imuru.
Salibonani basakazi bami beStudio 7, njani lapho elikhona? Hayi siyaphila, ngukhulu kopa lo okhulumayo ngilapha kwele South Africa. Basakazi bami, mina into engingayisho ukuthi abantu abangafoswa ukuthi bayothatha lo mjovo, ngoba oqala la majection la ama-vaccine lawo athestwanga lapho asuka khona lapha e-Africa aze kuma-trial. Lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba e-South Africa i-vaccine ekhona ile yako Johnson and Johnson yiyo futhi ethethwe ngubani? Ngu-Ramaphosa. So u-Ramaphosa ejove ngale yako Johnson and Johnson akusho ukuthi yiyo futhi esebenza eZimbabwe. So le mebhasi South Africa bengabe sebe-researche baqeda ngayo, yingakho abantu sebeyithatha. But nakhona lapha eSouth Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye amanesi. Abanye laba inhlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe nanoma
baqeqeshe ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke baze bayithathe lelo khuzanini le vaccine ngoba kukhona bakade kumele kwenziwa abangahlanganiyo ngale vaccine so abantu abangafoswa ukuthatha le vaccine lasekhala kho mina ngathi bengafoswa ngoba eyasekhaya vele eChina eyalapha eSouth Africa vele ivela kuphi angazi ukuthi Johnson and Johnson ngumse Britain ngumse America kumbe kuphi kodwa okukhona ukuthi lama vaccine afani and lapha aze kuba trial especially le eSouth Africa that is why bethi umuntu akuyajova ama volunteer umuntu ovolunteer ukuthi ayithathe uzoyithatha so akungaphoqelele ukuthi umuntu akavolunteer ukuthi ayithathe umuntu akube isinqumo sakhe ngoba uma inga reactor kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke ulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni nephoqelele ukuthi ayithathe le vaccine ngiyabonga ngikhulu kopa lo
hello studio 7 mina igama lami ngumashanga manje ngibengifuna ukuthi ngitambama linise kusitiki ngikhulume lapha emweni ngizizwe lapha kuradio ikinga le ngikhuluma ngayo ngikhuluma ukuthi le Zimbabwe sometimes uzothola ukuthi bakuthi bayothenga ama-tagers bathenge nema-dongpiri okushaya abantu bathenge nemota leza zama-water tank leza zokuthi abantu ma bademonstrator babagijimise ngazo manje nyamuhla nje kuvele ukugula kwe-corona abakhulumi ukuthi bashiye imali ayikho mara ma bafuna ukuthenga izinye izinto bathi imali ikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imilayezo emfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezele Melika, udaba lokuthi izikolo zivulwe kumbe hatshi ngesikhathi lesi kulegciwane le-coronavirus luthwalise nzima inkokheli yelizwe leMelika. Amanye amatitshala athi kawafuni ukubuyela emsebenzini nxa bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19, kodwa umongameli Joe Biden uthi kumele babuyele lanxa bengakahlatshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni leReston eVirginia lapho ahlala khona.
Well, umumo we-coronavirus ngapha enkhona mina awutshintshanga kangako engingathi kuyabonakala ukuthi sokulotshintsha. Kodwa uma sikhangelisisa izindaba sibona ukuthi hayi khanye ngathi liyehla kancane, ama-infections ayehla kancane, ama-new cases akhona ayaqala ukuthi angathi aya phansi. Kodwa okudabukisa kakhulu ukuthi si-America isibambe isisondele ukubamba noma ngathi kwela namhlanje I'm sure isibambe 500,000 people, that's 500,000 people abantu asebesichile ngegciwane. And ma ukukhangelisisa uyabona ukuthi cha buningi indlela igciwane leli elingazange libanjwe khona kahle ngo-Trump, ngoba u-Trump wayengapromoti i-social distancing, wayengapromoti ukugqoka ama-maski, ukusanitize izandla. Umuntu nje ongathi vele wayengathi uyaphikisa ukuthi igciwane leli likhona. Kodwa siyabona since Biden take over akakabi lesikhathi eside, kodwa sesiqala ukubona umehluko ngoba yena uyapreacha ngaphambilini ukuthi vele abantu bananzelele kakhulu igciwane leli liyabulala. Uyencourage abantu ukuthi bangalethi igadi yabo down ukuthi bacabanga ukuthi njengoba kuthiwa sokulama vaccine kusho ukuthi sebengaphomba ukuthi bayekelele bangazigcini kahle ukugeza izandla lokugqoka amamaski loku-social distance. So I think ithemba lona likhona ukuthi hhayi mhlawumbe sizobona umahluko kusiya ekupheleni komnyaka.
Nxa sikhangele okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka usiyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la?
angiboni ukuthi igciwane lizophela completely leli mfokagandi ngokubona kwami ungathi igciwane leli into esizoba yipart of impilo yethu njengabo flu kusho ukuthi kuyabe sokusiya ngokuthi hayi abantu sokumele bathatha i-short njengoba lapha siyabona kulama flu shorts. I think i-COVID short kuzoba into esizovela izoba lathi for isikhathi eside ngoba iya isizibonakalisa ukuthi iyakwazi ukutshintsha-tshintsha ibe lama variant ahlukeneyo, so ukuthi avoid even i-vaccine. So angiboni ukuthi into abangakhona ukuthi bayi-contain by the end of the year. I think even lawa ama-scientists abo Dr. Fauci bayatsho labo ukuthi mhlawumbe singabhekela kubo 2022 konale after abantu abaningi sebe-vaccinatiwe lalokhu abathi yi-head lokhuzana encedayo ukuthi abantu abaningi bangabalali igciwane then liyaluza i-significance. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani. Lathi sakhangelele khonapho ukuthi sibone ukuthi kuphele kusiyafika ekupheleni komnyaka, kodwa sibona kuzobe ama-numbers ama-new cases azobe sehlile, kodwa ukuthi lona lingabe seliphelile igciwane leli, hhayi cha, mina ngibona ungathi into esizophila layo isikhathi eside esizayo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Zezinye zendaba ebesilazo. Ele China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCOVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. ugatsha lwezempila kahle lithi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amazi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.